Amantombazana asakhulayo athi lanxa impahla itholakala ezitolo inengi, kawayitholi ngoba abazali bebhekane lodubo lokuphilisa imoli bese bekhohlwa indingeko zamantombazana. Ongukhansila wabasakhulayo eShitungwiza Junior Council, uNkosazana Natalie Machano, uthi limpahla yiyo edingwa ngabantwana ukuthi uhulumende abaphathise ngayo, hathi indlela zokuvikela emacansini. Ubekutsho lokhu emhlanganweni wokudinga imbono kaZulu ngokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo. Endaweni ezinjengenkayi ebhinga lakoGudu, iningi lamantombazana libikwa lingayi esikolo nxa lisesikhathini ngokuswela impahla, kuthi lanxa lihlezi emakhaya libe lisebenzisa indlela zesintu ezilakho ukuletha imikhuhlane. UNkosikazi Lindelwe Ndebele, ophatheke emkhankasweni yokunika amantombazana indlela yokugcika ehlanzekileyo njalo ingasusi isithunzi, uthi limpahla iqakathekile kwesifazana njalo ukuswelakala kwayo kuvaka impilo zabo engozini lapho zokusetshenziswa amalembu angahlanzekanga aphinde asebenze njalo nje ngoba lokuwagezisa ahlanzeke kunzima emakhaya. Uqhubeke esithi lolu daba luqhubeka lungananzwa ngoba uZulu kanye lohulumende ulukhangela njengodaba lwabomama olungamelanga luphathwe emphakathini, akhohlwe ukuthi ludaba lwempilakahle.
Udaba lolu sananzelela ukuthi abantwana abakhululekanga nxa besesikolweni, okusho ukuthi nxa ngingakhululekanga ngisesikolo le mfundo kayingeni kuhle, ngoba nihlalani lokhu ngicabanga ukuthi kambe isigqubo sesingcolile, kambe utisha kathi esizathi sihambe siye kuma-sports ngizadlala njani? Njengoba utisha lo elolaka kangaka engavumela abantu be-toilet, kambe mina ngizaphetha ngini? Osokubangela lokuthi kwesinye isikhathi ngigcine nilove esikolo mbe mbe mphunga ukuba lokuhlulukelwa nje nxa ngisesikolo. So sizama ukuthi sikhangele ukuthi abantwana bangaphathiseka njani kwenza ukuthi bakhululeke nxabe kuleso sikhathi ngoba khona kuyindalo nje.
UNkosikazi Talent Ncube ongumbalisi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu akhulumisane kabanzi logatsha lwezempilakahle lulethe izinqumo ezizakwenza kube lula ukuthi ontanga abangela mali benelise ukuthola impahla le nyanga zonke. Yena esakhula uthi babesebenzisa amalembu kanye lamahlamvu ezihlahla ezithile okokubalethela imikhuhlane njalo kwenze bangayile esikolo ngalesi sikhathi ngoba kubalethela inhloni.
That I feel uncomfortable because I'm one of them. I'm going to seven. I know into Kuluma Ayo. Uguti Uguya Chincha Kwampan. Vele, you don't feel comfortable because sometimes Nawunga Wunga Wachigan was a Kabi Wunolil. Uguti, my chances of Utubele infection. Jalos Gusia Mulong Uti Ilembulan Konalinchani. Amani Abe Erafu, Amani Elimaz.
Olwela amalungelo abesifazana, uNkosikazi Edna Bala, uthi indaba abazizwa ngamantombazana emaphandleni kanye lemadolobheni nxa besesikhathini ziyadabukisa inhliziyo.
Okwasidanisa kakhulu ukuthi kwenye indawo abanye babesithi omama bayasebenzisa lawo malembu bawawatshe wagcine abantu ababo bangamantombazana ukuthi lawo bazasebenzisa wona. Sabona ukuthi lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kusesikhathi kugcina kudala ukuthi abantwana ikakhulu bagcine besiba le mikhuhlane yezibeletho, bagcine bengasakhuli kuhle. Kulokhu kuhlolisisa futhi sananzelela ukuthi ngesikhathi umntwana oyintombazana esemfuleni akalaleli kuhle nxa ezifundweni zakhe.
Umnumzana Shadre Kuphe olabantwana bangamantombazana kuphela uthi kuqakathekile ukuthi abesilisa babekwazi ngabantu babo kanye lamantombazana ngoba kuvame ukuthi kube yibo ababambe izikhwama. Imikhubakhuba enza lesi sikhathi sibe yimfihlo uthi yiyo eyenza abantwana bathwale nzima bengazi ukuthi babikele bani udubo lwabo, baze babone kungcono ukuthi bazifihle emakamelweni abo bengatsheli muntu ngendingeko zabo kuze kudlule nyanga zonke bethi batshaywa ngamakhanda bengalivezi iqiniso.
Obaba sibakhangeleleyo ukuthi bona babe lesandla ekukhangeleleni abantwana ngesikhathi sokuya esikhathini ngoba yibo abalamandla okwenza izinqumo ezithathwa ngkhaya ezimayelana lokuthi imali isetshenziswa kanjani, ngoba kukhangelelekile ukuthi yena abantwana abangamankazana abanzi ukuthi baphuthe ukuya esikolweni ngoba bengalazi izinto zokusebenzisa nxa besiya esikhathini. Esikhathini esiningi babe sisaba ukuthi bakhulume ngekhaya ukuthi bakuleso sikhathi ngoba isintu kasibavumele.
Kulandela imfundiso yenhlanganiso yeNetherlands SNV, abanye abesifazana sebaqala ukwenza ibhizimisi yokuthengisa amalembu la awokugcika. Amalembu la awokugcika athiwa yiramp, bancediswa ukwalungiswa yiSNV eyiyo ebadingela amalembu adingakalayo agoqela iflix, njalo alakho ukugeziswa asetshenziswe njalo nje okumnyaka lengxenye elokhu ehlanzekile. Unkosazana Sibongile Ndlovu olungisa amalembu la ukuthi bayahamba befundisa amankazana labesifazana ukuzenzela amalembu la abiza amadola amabili kuphela ukwenza ayisikhombisa.
Thina abanye omama esithunga sonke nje siyathengisa amarambu, we sell them dollar for two. Labo mama abanye esabatrenayo khona ngapha emakhaya ema-distriktona le watsheliweyo abanye sebesenza ibhizinesi ngawo. Like abanye omama abangale eBay Bridge bathi bona bayenza about $500 last year. Thola local material efleece ejava, but unfortunately i-waterproof liyane ngaphansi liyane. Local okwakhathesi ayikho, sithole iHarare.
Ukucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-SNV eziqintini ezilithumi lanye kuveza ukuthi amathumi amabili ekhulwini i-20% amantombazana kayi esikolo lapho esesikhathini, kuthi amathumi ayisikhombisa lambili ekhulwini i-72% emaphandleni alizake lisebenzise impahla yokugcika ephume esitolo. Ingxenye ekhulwini yamantombazana langcolisa izigqoko lapho liqala ukungena esikhathini lahlekwa okwabalimaza isithunzi sabo esikolo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.